indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 25 kuzibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe sokuveze amandla alokhu elawo kubutho.
Ngalilizwe elilidemokrasi ezimele kuhle u-Vice President Zumela resign. Nxa engaresignanga u-President Zumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorary.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho abaphekele khona isitshwala lenyama.
Ngibonga kwedlula ukubonga babona ubani uNkulunkulu izibusiso zisuka ezandleni zami ngabe ngiyambusisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa sokuveze amandla alokhu elawo kubutho uChiwenga. Kusinqumo wasiphe izolo umahluli umnumzana Christopher Dube Banda usole uMnangagwa ngokusebenzisa ibutho ukuhluthunela umkakhe impahla. Abanye ngabathi ngabe uChiwenga uyaphuma kancane esikhundleni udaba lwakhe lusathoniswa. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala singeke sikufihle sibili but kumele sikubeke njengoba kunjalo lo majistrate lo judge ukukhulumile court ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe. Lokho kumele kube kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasotha asetshenziswe ngendlela engayisiyo. Okwesibili sikhangele yena as an individual umsekeli kamongameli uChiwenga nxa wayesedecide ukuthiya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazwe kumele adivorce completely aphume ezintweni ze-army aconcentrate ku-government alandele ama-structures e-government njengoba enjalo. Okwesithathu i-verisile culture embi eZimbabwe abantu abaku-authorities eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa ukusebenzisa amasotha ukusebenzisa ama-youth abantwana babantu abangelani ngezinto zonke ezingalezi ukuthi bephushe ama-agenda zabo and khona lokho ku-wrong akumelanga sikuvumele njengelizwe ukuthi kuqhubeke kusiba njalo. So izinto ezimbi akumelanga sikuvumele ukuthi izinto zenziwe ngendlela enjalo.
Asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa. Uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokhu esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwanda.
Besixoxa nje labanye ama-comment ngiyabona already sokulihlazo kakhulu ku-vice president ukuthi imfihlo zika-vice president welizwe zithi dandalala egcekeni zivalwe lilizwe lonke labantwana bebale behleke bethi ukuthi kade abadala balezinto ezinje i-divorce ebuhlungu engaqedakaliyo sokukhunyelwa namazwi aqatha ngani njengoba usitho ngalilizwe elilidemokrasi ezimele kuhle u-vice president Zumela resign. Nxa engaresignanga u-president Zumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorary ngcono uphume ume ngale ngoba i-president ayisethele abanye abazalandele ngoba akuseyiyo.
Manje nxa sikhangele amandla alawo ekuthumeni amasotsha kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso.
Kusitshengisa khona lokho sibili ukuthi kusho ukuthi amasotsha usawaphethe ngamatomo nje sengazenzela akufunayo and kubuye kube buhlungu ukuthi ungakhangela i-government yethu asibo-retired so kuzo kuwonke ama-portfolios okusenzela ukuthi kuthi ukuthi at any minute nje ami ngadecide ukuthi sisithatha iyadonsa nje kawani ilizwe selihambile sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu benizalo sithi bathathe kabathathe sibathathe kabathathe thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani akulunganga lokho
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Lokhu sikudabalunye sixoxele ngcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Job Sibanda othi uMahlulu engaba ephosisile kusinqumo sakhe kudaba lokwehlukana kukamnumzana Jiwenga lonkosikazi wakhe uMary.
Engikubonileyo ukuthi yena ujaji uphambanisile ngokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lutholise ngesiphangiphangi liyeke amanye amacala amangalokuqala okunye umsekeli athi yena ujaji uphambanise ngakho kodwa ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba olokuthi whether udaba lu-agent ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ocele kumbe belukhuluma ngabantwana okuqala siphinde ngokukhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kaMsikili uvesithi yena kule mpahla ethize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi esithile nafana sesitokisini umsikili kamangangeli wafika nje wasemthathela lezo zinto lezi zingezimota impahla zakhe ezinye kade izipalisa izokugqoka nokunye nje okuthize so ujaji khe yena nxa kuyikuthi umuntu uhonona ngokuthi uthethelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho ikhoti iyandise ukuthi lolo daba lu-ejekt so ngesinye leso isizathu esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona ukuthi esithini ukuthi udaba lu-ejekt kodwa umsekeli ukuthi hhayi ijaji uphambanisile ebone ngani udaba lolo lu-ejekt so singazi ukuthi yona i-Supreme Court izakubona njani
kodwa ngobufakazi obukhona wena ubona ngani ulethuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli umnumzana Jiwenga
ngokubona kwami mbona ngani njengakhangela sithi i-case yakhona ngayicabanga njengayo mbijana mina ngangikhangele mbone ngani kube lephutha elithize elingabe lenziwe ngujaji ngikubona kwami ekucineni angitsho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-fact bekhena kangilani solo lapha but isiphetho lapho wathina ngemva kokukhuluma lokhu akukhulumile wase ukuthi mina ngizathalesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo mbijana ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order inalawet ukuthi umongameli kumbe umsekeli amongameli ase ahambise labo bantwana ikanti yena unkosikazi wakho ubengacelanga khona lokho ukuthi ubethena ufuna ukuthi aphiwe abantwana udaba lwabo lona leliyana olwamangalwa ngumkakhe umsekeli amongameli lungakatholisi
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni lo-Studio 7 ekwabulawayo
Lamlela ndwandwe Lamlela ndwandwe Lamlela mshweshwe Lamlela namba wafuwe mbula
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho akhuthaze uZulu ukuthi anakekele asebegugile. Unkosikazi Mnangagwa uphatheke emsebenzini yangekhaya egoqela ukupheka, ukuthanyela lokufulela indlu ngemva kokuba ayabele asebegugile ukudla. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Bonke bulungile.
Unkosikazi Mnangagwa wethulela inkuthazo ngemva kokuvakatshela ugogo uViolet Ncube oneminyaka yokuzalwa engama-2.2 lambili ohlala yedwa emzini wakhe emawabeni. Unkosikazi Mnangagwa ufike lapho waphatheka emsebenzini yangekhaya ebalisa ukusinda indlu ngobulongwe ukufulela kanye lokupheka. Uthi iningi lilahla abazali sebegugile libetheza umlando kuba ngabathakathi ekhuluma esesikolo semawabeni primary lapho uZulu abethe gwaqa khona unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi anakekele ogogo labokhulu
saka nathi sili kuphembela kuona abanambuya kuthi ayiwa kunela kwabanye kuna nambuya Tino kutendai no kutu unuwei uta uona ni mishaya kawanda ili unu wakanaka nuku dadisa kutuweo mazimani awe. Mbuya chamuna ya kuda usitiku itile ipamba nge chipi we
mbukule sukukule sukweza sikuhla ulela uthi sikwazi ukuthi sisuka kubomama sisuka kubogogo kulabo singawo namhlanje nokuthamisayo ngikuthi kuningi ezindlini zethu siyakubona kuyenzeka esakufundisayela aba bantu ofisa ukuthi sikwenzele khona ekhaya ikuphi ubuye uzositshela ukuthi kuyinokuhluphayo.
Ugogo Violet Ncube ubonge kakhulu inyathelo elithethwe ngunkosikazi Nangagwa eside behlaselwe indlala.
Futhi ngithaba ukudlulisayo babo ngizakuhla fani njengoba onyama ngiwafakwe endlini inkunguru neyendlini yabekwa. Ngibonga okwedlula ukubonga babona ubani uNkulunkulu izibusiso zisuka ezandleni zami ngade ngiyambusisa. Kodwa ngokuthi zisuka kuNkulunkulu kwangikwazi ukuthi uNkulunkulu wenu kumise njani, kodwa ngokucela kwami ngicela mbusise.
Omunye walaba abakade bekulombuthano ngunkosikazi Beatrice Ndlovu layo oyamukele inyathelo elithethwe ngunkosikazi Mnangagwa esithi babhekane lendlala njalo kulezi insuku baphila ngokuphiwa.
Ah, sibusisekile kakhulu sengathi uNkulunkulu angandisa izibusiso zokufika kwakhe endaweni yethu yona leyo esikiyo. Ah, isimo sendlala sikhulu kodwa sibonga izandla lezi eziphayo ezisiphathisayo empilweni.
Unkosikazi Mnangagwa uphe abagugileyo laba ukudla okubalisa impuphu lerayisi kwathi omama abazithweleyo baphiwa impahla zabantwana. Kusenjalo kolunye udaba izakhamizi emaphandleni sezikhuthaze urhulumente kanye lababalisi ukuthi bakhulumisane ngodaba lweholo ukuze abantwana bathole imfundo ezikolo. Iningi lababalisa likahambe ezikolo selokhu zavulwayo likhonona ngekholo eliphansi. UMandlovu ugcizeleleyo ngokukhuthaza ababalisi ukuthi babekezele.
Siyacela sibili kakhulu ukuthi ababalisi kabafundise abantwana. Yebo ye isimo lanxa siyabe singamanga kahle kibo, kodwa sikucelayo ukuthi abakhulule imoya yabo izinto zizalunga.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathiswe Nkala weSilikwe uthi urhulumente kumele anikeze ababalisi imali efaneleyo babuyele ezikolo.
Uhulumende ngabuya nikeza amatitsha imali eyaneleyo esebenzayo bakwazi ukubuyela esikolo bayefundisa abantwabethu, ngoba kwamanje sibhadela i-school fees, sithengile amabhuku, ama-uniform, yonke into iyadura. Abantwana kabafundi, abantwana batshona bedlala. Uhulumende kazama iplani phela abanikeze lokho abakufunayo babuyele emsebenzini.
Siyixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Tapson Nganono Sibande semawaza ngolwesine lapho kubekwa umphathi wesikolo eGungwe Primary umnumzana Thuso Mkoni. USibanda uthi iningi lababalisi seliphenduke inhlekisa emphakathini ngenxa yobuyanga obudalwa lukholo eliphansi, kungakho ukuthi ababalisi ngeke benelise ukuya emsebenzini ngemali abayiholayo.
Kumango lapho esenke ngahambela khona ababalisi bakhetha ukuyagola amagcibi, ngoba kathesi ungagola amagcibi isuke ezimbili kuphela nje zilakho ukuthi amagcibi la akunike imali edlula iholo lenyanga. Izwele ukukhulu kakhulu abantwabethu, ifuture ikusasa kayikho, kumnyama phambili. Njalo as long as uhulumende elokhu engalungisisi lolo daba abantwabethu abala kusasa iphelile totally do.
Iningi lababalisi lithi lehluleka ukuhambisa abantu ababo ezikolo zemaboarding ngoba zingayikhola imali efunwa yilezi zikolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo owake waba ngukansila wenjube.
Mina ngokwami ngifuna ukuthi ngikulethe back to 2007. Ngo 2007 where abantwana basayila dismally bo form 4 labo form 6. It was because of ukuthi abantwana babe ngasafundi. Ngenxa ye problem esasinayo between abatabatichara the government of that day. Mina what I was proposing ngoba into leyo kungama teacher ahlele khonona ngayo iaffecta thina ezabazali babantwana labantwabethu. Into kufanele siyirealize ukuthi uhulumende kasivumele, yes we don't have money, siyehluleka ukuraise imali, kodwa kasivumele sidinge sizibhadalele thina ama teacher ama incentives ukwenzela ukuthi ama teacher babe loveve lokufundisa abantwabethu. As long beloka belwisana le government becela ama increment, becela lokhu besiba labo o stay in bezihlalele okuyinto khona kuyana kuaffecta thina njengabazali abantwabethu. At the end of the day abantwabethu kabasela abafundanga, akula lutho, omnye kuyaphela kungala lutho, and kuyabe sokuzimali just water under the drain. Mina bengikukhangele ukuthi uhulumende kasivumele each and every school sizibonele thina ukuthi abantwabethu siyabhadala incentives. And what abama-parents okufanele bakuzwisise okuyinto kwakhona kube sengqondweni zabo. Oteacher labo they are parents too. Balabantwana bayesikolo, balabantwana abadlayo, bayagada, benza yonke into. Nxa uhulumende engakunanzeleli thina as parents kasikunanzeleleni ukuthi abantwana bethu lamatichara kule nkalakatha yepro. Mina ikho engikucela ukuthi nxa abazali bengavuma asitheni head on the government. Uhulumende imali kawula lathi kasila, it's not your problem, but sicela ukuthi sibhadale ama-teacher ama-incentives. Kanti nxa kuyikuthi u-teacher efundisa abantwana beyi-55 and then sivumelane ukuthi hayi sizabe sikhupha ngama-$2 towards i-transportation ka-teacher. What's wrong with that?
Manje labo abazali abayehlulekayo babona ukuthi baphathise, babe abantwana babo bezayekela ukufunda na?
Kuvele ngeke sithi umntwana akaxotshwe esikolo, umntwana akabashiyo ikupanisha umntwana. Bavele basebenza under izimali zabanye abazali, except kuma-private schools. But kuma-government schools vele basustainwa ngabanye abazali. Nesiyafodayo, let us pay towards that. Banabana naye angadobha uzaphosela, kuzahamba kulokuthi siyekile. Akuforswa phela umzali unga. Into esuphayo ukuthi nxa kusiba le mhlangano labazali, you find somebody ekhuluma ngenkalakatha yefiga umzali wayikhulu wayikwanisa. Yikho abadala belesaga sabe sokuthi umfula ugcwaliswa izifudlana. $1, it's enough. $1, it's enough. Nxa singakontributa towards that, into zonke ziyahamba. Kathi sibathengela njani abantwana ukuhle? Sibaphani? Kathesi ungakhangela i-challenge engilayo noma usithi bakhona behlulekayo. I think angikholwa ukuthi kulokhu yi-fraction okuthize ongakutsho ukuthi kulo muntu ongala cellphone. Everybody le cellphone. Umbuzo ukuthi ujusa kangaka a day or how much a day? Not less than $3. So ungethule kulungisela umntana wakho nge-$1. I don't think so. Nxa abantu be-explainelwe ngendlela eqondileyo.
Manje nxa kuyikuthi bona oteacher lingahlanganisa yona leyo imali bathi hayi imali le incane ayeneli, kuyathiwa
asenze so. Ngabantu bayazi, mina I've been spoken to some of the teachers. Kakho ngakwala uhlupho yilo lolo. Uyabona ukuthi nxa uteachera lwana engathola okuyi-100 or 200 ebond uzagada ujofu for those 5 days, uzabe gadile kulokuthi anikwe that one phela i-1000 something there. It's not the whole amount eyakuye. Kuyabe sokuphuma i-pension, kwaphuma o-premier, kwaphuma onyaratso, kwaphuma ikosho, kwaphuma anti wabona ukuthi at the end of the day usale ngalani engalaluti. But ngayekwazi ukuthi hayi imali labadala bamdele ukuthi nizosebenza angeke bayazi, babe vele benika ikushini ama-teacher angeke bayazi. Ngisuke kuyahlupha ngoba ama-counterparts aba kuma-private school they are making money, they are being given ama-incentives.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile baba, ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyabonga ukunika leli thuba, bevele ngijiseke ukuthi kathi ngingabhodla in which way, but you have met it. Ngiyabonga ukuthi baza ngizwa, baza eda lapho aba-eda khona, basa-practe lapho abasa-practe khona, but mina owami umbono yona leyo ukuthi head on the government ngama-incentives ama-teacher. Thank you.
Hayi sibongile lana. Lo ke ngumnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo wake waba ngukansila wenjube. Ebe sikoka la uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibane njalo kuvikezayo lela. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Deborah Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula okuphathelane lamalunga enhlanganiso yakhe okuthengisa impahla ezithiyeneyo kanye lokusetshenziswa kwemali elizweni.
Njengamalunga yokufika kwe-Vendors and Traders Association iphansi kakhulu. Sesikhangela ngomnotho welizwe ukuthi imali ihlale emakhadini, imali kakula mali, imali siyizwa kuphela kubosiphathelene. Ufind ukuthi abantu babuya befuna ukuthenga amatamatisi, befuna ukuthenga imbhida, but at the end of the day ekhokheshi bona labo abasisebenzeli ngoba sasa sizafuna ukuya hoda khonapho singelanamali. Abantu bamabhizinisi abayasihodise kwimbhida namatamatisi vele ekhokheshi abafuni nakuyibona. Wesi-ke le mthina yethu yona leyo yamaswayiti thina njengamavenda vele asilawo ngoba kufuneka ogila khodi obani bani and lakho futhi kumele ube nemali ethize emabhenki. Amukeli ngoba lathi lapho esihoda khona basalela, so kuba nzima ukuthi singayithatha mina ngiyayisa nga. So kuyafuza ukuthi sengiyabhadala ngayo ama-bills ami, sengiyabhadala maybe labo school fees bona laba ababuyayo, but ngivuka ngihoda ngami.
Kodwa ekuwodeni lapha kuhamba njani? Lokho eliyabe likuwodile liza kuthengisa ngentengo yena leyo belikhangelene lithole inzuzo.
Ekuwodeni lapha sokuzingoba kuthiwa i-intermarket bank leyo labo siphathelene, you'll find ukuthi nxa uthengisile uthole ku-100 bondi kwakho. Nxa usufuna ukuthi uye kutshintsha ukuthi uthole imali yokuthi ikwanise ukuthi ithenge olunye ulutho, isina vele ingaseseyi-100 bondi RTGS leyo. So kuba luhlupho lokuthi vele sinesithengisayo asivumi leyo mali laze labona laba ababuyayo besithenga. Ungabatshela ukuthi usucharja kumbeni ukuthi ngizayikhipha nge-$50 uyayala ethi ibhajeti yakhe vele ingasahambi, ayisahambi kuhle, akuphileki isibili. Njengangena ebhuti ngisithi ngikhanyele, uyathola ukuthiwa i-KG ye-RTGS but nxa ungela cash uyithola sokuyi-100 and something RTGS nge-ecocash umbeni ngeswayiti layibona ukuthi i-difference yangona inkulu kakhulu okokuthi ugcina vele usu-off budget. So la
omunye ngathi yini eliyibambayo imali ngoba wonke umuntu oyidingayo ubuye ezothenga impahla, kukanti labo abasebenzayo bahle beholele emabhanga iningi labo.
Ukuthi bethi yithe siba bengabe beqinisile kancane ngoba thina sho yithe sithengisa i-day to day things ezokuthi umuntu ephile, yithe sithengisa istafu, yithe sithengisa umpuku, yithe sithengisa ama-vegetable. Siyibamba kodwa siyibamba nzima, siyibamba ngoganyavo. Amashophu kasakhiphi ukudla ngokufaneleyo, sebekukhupha ngubi kuye khona ngale kithi thina esithengisayo amavendi ukuthi sikuthengise, labo bethole okuyi-percentage lathi sithole i-percentage. Okuthi kugcina at the end of the day ukuthi vele osafayo munyena lo oyabe ku-ground oyabe efuna ukuthi ephile.
Bakhona yini abalokhu bebiza ngemali yamanye amazwe, njalo kulula yini ukutshintsha uyithole emabhanga lezitaladeni?
Ezitaladeni bakhona sibila bona laba abayibaesibathingi esibabiza ngezolo nalelo lokuthi ngosiphathelene. Then kube sokusuka lamanye amashophu athiyeneyo nje uyathola gqagqagqa okuthi ungase ukhulume labo ukuthi hhayi asikhulumisane lapha ngubeni ngithole ngobenesefayisibusi leyo sibe sithi hhayi sizayikhonvetha nge-intermarket bank leyo. So ifayisibusa yakho kuthithi sabe sizawunika isithebo se-$50 bakukhangela ngefesi bengabona ingathi ifesi leyana yokuthi hhayi ungumuntu obelekileyo bakubizela eceleni bekutele.
Ngobuso obunjani lobo obuenzibejo njalo?
Kulobunye ubuso phela ebungathi ukhanya ngathi ngumpholisi, kube sokuba nobunye ubuso obukhanya hhayi buzithambele ngobukamamgobekungobukamsabazi. Bakhangela ifesi but thina njengathi mina njengami mina ngile fesi plus nokwaziwa nxa ngifika vele bahle bathi lo ungamthengiseli ngoba uyakhuluma sterek uzasikhuluma endaweni ezithize. so kuya ngokuthi ngizokwazi ukuba ngibeluye njani empilweni. Le ngihambe ngingela lokho ngoba ngingazingenela mina vele abangini.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ebesixoxa la ekoBulawayo, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Yilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube leviki enhle.
Andiphanise kumthawulira kuti ngamanga mchafuda inipazipa moyo ndichimunda siyana na yeyo siyana na siyana na yeyo andiphanise kumthawulira niwe siyana na yeyo usibalela usuka kuni songcela lento ngcela yona Siyana na yezwalela ufuka kuna Ngomtshela lento ngtshela yona Angibuzo Angibuzo ngathi siyana na yezwi imina siyana na yezwa nemidumbya Akhanana na panendo yala kanja Siyana na yezwe owe Siyana na yezwi imina Akhanana na nemidumbya
ane lentombi yami nga ngeyakho nga uzwa ngayo ye ingoma ka omuyi Oliver Mtukudzi leshabalala rhythm besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlungani ngesikhangele inhloko zethu zendaba zalamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe lomkakhe umnumzana Constantino Chiwenga sokuveze amandla alokhu elawo kubutho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.